Umkhandli weqembu le-Highlanders uBruce Kangwa uyolitshayela emambuleni kabili njalo limpumela itshiye iqembu leBhosu selilemiklomelo engamashumi amabili lantathu okutsho ukuba yilo eselikhokhela engalaneni yemiklomelo. Iqembu le-Highlanders lithole amagoli alo ngehlandla lesibili lomdlalo njalo elakuqala libe ngumbekwa ngemva kokuba imvimbi yeBorder Strikers ibambe ibhola duze kwegedi layo. Ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu leBorder Strikers uSol Chaminuka ukhalaze ngokuba unompembe uAlan Bazwi ube lesandla kumpumela yomdlalo wanamhla ngoba bekungamelanga aphe iBhosu umbekwa. Ukapteni weqembu le-Highlanders uFelix Chindungwe uthi amaqembu amaningi aseza bahlahlela amehlo kodwa okuqakathekileyo yukuba beyale bebambene njengeqembu. Iqembu le-Highlanders lizadlala leqembu le-ZBC Kariba emdlalweni walo olandelayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-2-1 ngele-India emncintiswaneni wohlobo lwe-2020 wobuqhutshelwa esigodlweni iHarare emdlalweni owehlukanise indlubu ekhasini namhla. Iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaranzi amathathu ngemva kokuba ele-India lithole amaranzi angu-138 kwathi eleZimbabwe lathola amaranzi angu-135. Iqembu leZimbabwe linqobe emdlalweni wakuqala ngamaranzi amabili kwathi ele-India linqobe kumdlalo wesibili ngama-wickets amathathu. Ngiyimele isitudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.